ngathi uvumile ukuthi abangebe control owethu futhi ngama market fundamentals ayikonomi yikho akuvumileyo ngale monetary policy. But okunye okuqakathekileyo yikuthi sizibuze ukuthi njengoba eselidivaluwele lelo bond yena ayefake wathi liyi-one to one le US dollar, laba abangasebenziyo esingamapantsheniya ubafakela ama-safety net bani? Ngoba ngezindlela osokusenzakala ukuthi nxa umuntu adele 10,000 RTGS, which ye now bezitshela ukuthi $10,000 ngoba bekuyi-one to one ngokutsho kwabo ekuqaleni, khathi esingavuka le 10,000 ngama-US dollar isi 2,500 loba 3,000. So umbuzo omkhulu yikubana laba abalahlekelweyo bathola njani ivalue yabo, ngoba kulabanye phela abayilahlekeleyo ngoba babefakile kungama-US dollar, ivalue yabo irikhuphwa njani? But nxa sikhangele ngaphansi kwake konke singathi khona ube lesibindi wenze okufuze kuyenzakale ngendlela ye-economy esebenza ngayo khathesi.
Ama-RTGS dollars njengoba eseyimali ishoko, singathi ngamanye amazwi sokuyiyo imali yeZimbabwe yini?
Ngamafitshane la ngokucungula langendlela engingani ngingacabanga ngayo, njengoba kungela nyanga ezithize sikhangelele ukuthi kuyaba nayo i-currency yeZimbabwe, ngikhangelele ukuthi bona sebesithi le yi-introduction, singathi yi-preschool ye-currency yeZimbabwe, bazafunda khonapha ukuthi i-currency yeZimbabwe bengayivuka ukuthi ifloate lamanye ama-currencies izahamba njani. I think kuzabatshengisa ukuthi kuyahamba njani njengoba bethe kakudetermine yi-market forces. Ngezinye indlela siza kuthi noma nxa sebesithi sebelethe izindola, kukhangelele ukuthi bengaliletha the same rate ekuyabe kutrade ngayo i-RTGS dollar leyo lamanye ama-currencies, kuya kuyi-baseline. Ingavuka kuthiwa sithi ngo-November i-RTGS yabe i-1:7 le US dollar, kungaba yikho okuzabe kuyi-rate ezangena ngayo izindola. So ngezinye indlela sesilalo i-currency ngoba sebevumile ukuthi i-RTGS i-currency.
I-bond lona yebo kalisalingani le-dollar le-Melika ngokusemthethweni, ethweni kodwa iselimi ngapi lona i-bond nxa sesikhangela ukubana ama-RTGS dollars seyimali enanzwayo esemthethweni?
Singakhangela ukuthi ama-RTGS dollar lawa avela ku-trading yade sisenza e-bond. I-bond lona liyalithatha i-rate yona le-RTGS.